atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 27 Mbimbitho 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
So osokusele kathesi ukuthi iParliament yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngweminye imithetho ezasetshenziswa elizweni. Lokhu sokukhangelele ngenxa yokuthi iZimbabwe isihlale ifaka imithetho ibe miningi kanjalo kodwa ingasaze iyabuya yayisebenzisa lapha elizweni.
Abenhlanganiso zamalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawula ukuqutshwa kokhetho ese-African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Sekufunayo sifuna i-government i-address issue yama-salaries. Since 2013 asikaze sibe le increment. Izinto kudala zatshintsha sezakhwela. Akusahathe ngeke zitolo lapho.
Ababalisi batshengisele lamhlanje beqwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo ezigoqela ezeholo zingalungisiswanga. Abesibhedlela Sempilo Hospital kwaBulawayo bathi sebedinge amasotsha azophathisa ngesikhathi odokotela sebekwanise inyanga bekhalala umsebenzi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lenkokheli yezwekazi le-Afrika esilawulwa ngokuqutshwa kokhetho lobukhokheli obuqotho ese-African Charter on Democracy, Elections and Good Governance, kodwa bathi kumele sisekelwe ikulungisiswa kwemithetho ephathisa ukusebenza kwaso emazweni la. UMavis Gama usethulela loludaba eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganeni wenkokheli yenhlanganiso zamalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo ezigoqela eyeZimbabwe Human Rights Association, ZimRights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, leye Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, lentathele izindaba owenzelwe ewoteleni yeChrister Oasis. Lumhlangano ubujonge ukuba zethule umbono wazo phezu kokumele kwenziwe ngemva kokulotshwa kwalesi sivumelwano se-ACDEG. Linkokheli iveze njalo ukuba lesi sivumelwano se-ACDEG sikhuluma ngeziqondiso okumele zilandelwe ukuze umbuso weZimbabwe ube lohlonzi. Enye yenkokheli ebekulomhlangano lentathele izindaba ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, uNkosazana Blessing Gorejena.
So it's our fervent hope that if the government
uhulumende kumele atshengise ukuzinikela kwakhe ngokulungisa umthetho ohambelana nalesivumelano kanye lokuzilandela ngokwaneleyo lezo siqondiso ezimunyethweyo kuzosiza ukuziqeda zonke inkinga esibhekane lazo.
Ingcwethi kwezokudinga ulwazi kanye lokulondolozwa kwalo enhlanganisweni nye umnumzana Bakla Tambo upha umbono wakhe.
Lokhu kuzibophela kweZimbabwe kuhambelana lokuthi iZimbabwe yavuma ukuthi izakwenza ukhetho oluzimele kuhle, ukhetho njalo elingelabudlwangudlwangu. Khonokho siyakwamukela njengenhlanganiso lezi ezihlangeneyo. Enye into esikhangeleleyo lapha yikuthi kungabi yikulotshwa kuphela, kodwa kuza kuba yikuthi umthetho lo uzabuya uthathwe ufake kusisekelo esitsha saseZimbabwe, lo esingathi kulungise ukufake kube yi-act. So osokusele kathesi yikuthi iParliament yeZimbabwe ithathe umthetho lo omutsha iwufake njalo ibe ngeminye imithetho ezasetshenziswa elizweni.
Ugcizelela udaba lokuba kumele kulungisiswe umthetho ozasebenzisana nalesi sivumelwano elizweni ukulandela iziqondiso zalo.
zinhlanganiso ezizimele zodwa sozikhangelele ukuthi okwamanje imithetho le izabuya isetshenziselwe lapha eZimbabwe ifakwe kumalayo esingathi ngama-act of parliament ukuze iZimbabwe ibe lelizwe elithuthukileyo kanjalo kungabi lobudlwangudlwangu.
Abenhlanganiso lezi bathi lesi yisivumelwano sakuqala salolu hlobo embalini yenhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi le-Africa we-African Union AU okuvumayo ukuba ukususwa kwahulumende oyabe ebusa ngokungekho emthethweni kubalisa inguquko engenziwa kusisekelo sombuso okuphazamisa inhlelo zokuguqula uhulumende nxa isidingo sithe saba khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalunga enhlanganiso zababalisi ezeZimbabwe Teachers Association iZimta le Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ atshengisele lamhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa ngemva kwekhefu nxa izikhalazo zabo ezigoqela imali zingalungisiswanga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kwethulwe ngemva kokutshengisela kwamalunga alezinhlanganiso ezitaladeni edolobheni leHarare efola esiya emahofisini wogatsha lwezisebenzi zikahulumende ukuya kwethula izicelo zawo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi balezikhalazo esezile minyaka edlula emihlanu uhulumende esehluleka ukuzilungisisa.
Imali ekuhola ababalisi engazange yengezelelwe kweminyaka emihlanu. Lokho sokutshengisela ukuthi ababalisi bayasindwa ngoba ezikhwameni kabo selalutho. Yikho nje betshengisela besithi bona sinanzelele nini ngoba nxa lingasinanzelelanga kuzavela okubi. Okubi okukhona ukuthi ababalisi bathi bona bazaqhalala umsebenzi.
Unobhala jikelele kweZimta umnumzana Tabson Nganusibanda uthi phakathi kwezikhalazo zabo bafuna uhulumende abengezelele iholo njengoba kuyiko bodwa abangazange bengezelelwe kusukela ngesikhathi sikahulumende womanyano owe-GNU.
Apha esikufunayo sifuna i-government i-address issue yama-salaries. Since 2013 asikaze sibe le increment. Izinto kudala zatshintsha sezakhwela akusarhathe ngeke ezitolo lapho okwangakuqala lokho. Okwesibili sile issue that is pending silesikhathi silokwa siyilwisa e-court i-issue ye-vacation leave. Amateacher bafuna i-vacation leave yabo.
Wengeze ethi nxa uhulumende engehluleka ukulungisa lezi zikhalazo izikolo zilakho ukungavulwa ngethemu elandelayo.
Lay notice to the government yokuthi ukuvulwa kwezikolo nxa into lezo zingazanga zi-adreswe njengokubhala kwazo kupetition izikolo kazivulwa.
Emela i-ATUZ umnumzana Pride Mkhono uthi ababalisi bakhala njalo ngodlakela oluba khona ngezikhathi zokhetho lapho abavame ukuhlukuluzwa ngamasosha nabamalunga amabandla ezombusazwe.
Amatitshala wonke aweZimbabwe namhla zibuthene eHarare zitshengisela ukuthi imali abaziphiwayo nguhulumende kapresident Mnangagwa ziphansi kakhulu. Basuke njalo bakhala ukuthi hatshi lapho esifundisa khona asihlalisekanga ngenxa yodlakela kwezombusazi olwenzekala nxa sikhangela ama-election kathesi.
Embikweni owethule yi-ATUZ ithi amadola alitshumi lantathu $13 engezelelwa umbalisi ofundisa emaphandleni ngenyanga ayeneli. Ukutshengisela kwababalisi namhlanje kulandela okwabodokotela abasele nyanga bekhalala umsebenzi labo bekhala ngeholo labo. Abongi labo bathi uhulumende engehluleka ukubangezela iholo lokulungisa indawo abasebenzela kizo bazatshengisela njalo bake bame ukusebenza ezibhedlela. Imele isithu 7 iseHarare ngiGibson Bebe.
Iziphathamandla zesibhedlela sempilo hospital kobulawayo zithi sezidinge amasosha azazophathisa odokotela asebele malanga bekhalala ukwelapha izigulane. Ukukhalala umsebenzi lokhu sekule nyanga egcweleyo njalo izigulane zelatshwa zivela emakhaya yizo ezehlelwe ludubo olukhulu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Odokotela abasanda ukugqiba izifundo bakhalale umsebenzi ekuqaleni kukambimbitho. Umqondisi wabodokotela esibhedlela sempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi sebecele odokotela bebutho ukuthi bazobancedisa ngenxa yokuba isikhathi sesiside odokotela bekhalele umsebenzi, ethi kodwa abakabi lolwazi okokuthi bazathola odokotela abangaki.
Hayi, liqiniso ukuthi amasosha azwelanga, amasosha siwacelile ukuthi basise izandla zabodokotela babo ukuzoncedisa abanye odokotela bethu asebediniwe njengoba istrike lesi sesifike kumalanga afika 27 days. So amasosha-ke siwacelile, inamba asikabi leqiniso ukuthi bazasifa bangaki ngoba bazabe behamba bedinga emakhempu amadokotela athi amasosha wonke ngodokotela.
Odokotela lokhu beqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi bethi abasoze babuyela emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisisanga zabhalwa phansi. Bathi ezikhathini ezedluleyo sebeqilwe kakhulu ngokuthenjiswa izinto ezingafezekanga. Isikhulumi sabodokotela abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospitals Doctors Association, umnumzana Mxolisi Ngwenya, uthi ukuthathwa kwebutho lisetshenziswa ezibhedlela akulamehluko okudalayo ngenxa yokuthi inani labodokotela bebutho lilutshwana kakhulu njalo alisoze lenelise ukubona izigulane zonke elizweni.
Inani lamadokotela ebutho lilutshwana kakhulu ukukwanisa ukubona izigulane zonke ezibhedlela. Kusenjalo nje amadokotela obutho amanenye akhona aso ma-seniors. So kabangeke bakwanisa ukuthi belaphe izigulane zonke. Abangakwenza nje okwakhathesi ukuthi bekwanise ukuthi bencedise lapho kusilela khona. Kodwa kuzayala kulokhu kusilela. Uhulumende arame lokhu azama ukukwenza alungise indaba lamadokotela sibuyele emsebenzi.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mike Ndiweni uthe uhlupho alalo ngokuqhatshwa kwabodokotela abatsha abazathathwa besuka emakolishini ikuthi abalalwazi olujulileyo lokwelapha ngoba besanda ukugqiba izifundo.
And engizibuza khona ukuthi bazanelisa na ukuthi bayelapha abantu njengoba bengama-juniors, abanye kuthi abagraduwethile nxade mbala udaba lwakhona bazasiza na abantu abasesibhedlela abagulayo. Nginakani ukuthi kumele kube amadokotela alolwazi ale experience ukwenzela ukuthi abantu basizwe nxa besiyafundele abantwini abagulayo, ngaba yingozi kakhulu empilweni zabantu.
Eminyakeni edluleyo lapho odokotela nxa bekhalele imisebenzi uhulumende uvame ukusebenzisa odokotela bebutho. Ensukwini ezedluleyo, inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association ikhiphe umbiko besithi bathakazelela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usezwile izikhalazo zabo wathembisa ukuthi zizakhangelwa. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla kulandela ukuxotshwa kwamathathu kubandla leli. Inkokheli yaxotshwayo yachiya iziqhenxe ngethi unkosazana Thokozani Khuphe obengomunye wabasekeli bebandla, umqoqi wenhlelo umnumzana Bednico Bebe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Obet Gudu. UChamisa ukhangelelwe ukukhetha lomunye njalo umsekeli webandla ozathatha isikhundla yena asitshiyayo. Phansi kwesekelo sombuso we-MDCT, uChamisa ulelungelo lokukhetha inkokheli hathi umhlangano weCongress kuphela njengalokho okwakuyikho kudala. UNkosazana Thabita Khumalo oyisikhulumeli sebandla ukhangelelwe ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli. Kodwa omunye laye othi yena ukhangelelwe ngabanye ukuthi engathola lesi sikhundla ngumnumzana Felix Magalela Mafa. Lokhu kwenzakala ukhuphe la esekhethe eyakhe inkokheli kobulawayo. Sixoxe lomnumzana Mafa ukuze sizwe imbono yakhe ngokukhetha kwenkokheli ngunkosazana Khuphe.
Ngibona ngani mina ngitshayisa amakomrades wonke ayeni uDr. Khuphe beziyenga njengamandebele. Thina amandebele aqobo akamthakazi, akamzikazi. Sesathi akusela mtshali, akusela mngunya, akusela mshona, siye sibambeke njengamazimbabweni kwenzela ukuthi sinqobe izanisiwe namhla uKhuphe sengesabhuku yokulawayo. Kuyajabulisa kakhulu mntanamthakazi. Sicebisa abantu bonke ukuthi asibaxoshi, abanye sebebuyile njengesokuthutheni ngabe ngitsho kathesi ukuthi bangaki abasebehlobokile basuka kuKhuphe kuya lapha. Ngeweekend ngizabe press conference ngitsho abantu ukuthi lo esihamba loKhuphe sezikhulumela ku-TV ngoba asifuni ukuthi sixotshe abantu.
Ku-inthanethi sibone kubhodabhoda amagwaliba atshengisa ukubana wena ungomunye ongakhethwa ukuba sekeli kamongameli. Kungakuliqiniso yini lokhu, njalo uyawazi yini amaphephandaba layo sokhuluma ngawo?
Ndiyakabala ngumuntu engisebenze into zepolitics since 1965. November usinike wabhidi yakhona i-UDR. Ngumuntu enzinhlanhla ngaphila ngaze ngafika namhlanje. Angizithayi kufuba, ngiyezwa ngiyabala abantu sebengikhuluma ngokuhle, njalo ngingake ngabanqabeka. Abantu abenze abakufunayo, angithampeni, angizake ngithine muntu, kodwa lami ngiyabona sebemdlalela lapha bengilela into zama-intanethi. Hayi, mhlambe okuhle angithi lami ngakwemukela ngezanto ezimbili. Ngiyathanda nababonga bonabo abadondalo ukuthi nami ngingaba ngomunye wama-vice.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda usikhulumele sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, mina nginguMike Hove umsakazi weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa ngabasakhulayo abakhangela ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Kuhlelo sikhangela ukuba labasakhulayo abafana lonkosazana Linda Sibanyoni ozabe ncintisa esigabeni seHarare East, kanye lomnumzana Rodney Jele ozancintisa emele inkulumane Ward 22 kobulawayo. Nanti thuba lokuxoxa labo lisizwa ukuthi balithembisani lapho bengakhethwa. Abafuna ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo, 0012024650318. Ungasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyebulenjini e-Facebook.
Uhulumende ngeviki edluleyo wazise ukuthi usayine isivumelwano semali engamabhiliyoni amabili lengxenye lenkampani yakwe-Cypriot ethiwa yiCaro. Lesi sivumelwano silandela ezinye eziningi-ningi esezisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kuminyaka edluleyo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe laye wasayina izivumelwano ezimbalwa lamazwe awentshonalanga kodwa kungalethi mehluko empilweni kaZulu. Omela ibhinga edalela eParliament umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi isivumelwano lesi esitsha sizafana lazo zonke ezedluleyo.
Okwakuqala I think abantu ofuza ukuthi bekunanzelele Chris ukuthi uMnangagwa loMgabe into efanayo. Abana mehluko. Actually bengikhuluma nje labanye abantu besithi bona uMnangagwa was power behind uMgabe olalonga iminyaka yonke yena le. So ke kuthi ukuthi okwenzakalayo ukuthi uyakhumbula ngesikhathi lesana sokuthiwa khona kube lama mega deals asayiniweyo asayiniwe vele China vela kubo Russia vela ngapi but namhlanje ungababuza ukuthi imega deal eyodwa esike sayibona isenzakala kuground yiphi kakuhla.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Ambrose Mlilo uthi okukahulumende wezanu PF ngokucela sokuvuthiwe.
Yonkulumente ayeZimbabwe kujwayelekile ukuthi sibe sithenje ukwenzakala lokulalo kodwa singaboni lutho ground. Okuqhathekile abantu beZimbabwe athe sebefuna ukubona into senzakala ngoba sasinike 100 days. 100 days iphelile asikaboni lutho. So ke sibona ngathi lokhu nje kuvala abantu amehlo njalo singakhohlwa phela ukuthi siya kuma elections. Kule nkulumo ezinezi ngabe senza abantu ukuthi abantu bafuna ukuthenga ingqondo zabantu lokuthi bathenge ivoti yabantu. Abantu bengaboni lutho. So ke thina eZimbabwe athe sesikholwa ngokubona lo kutshelwa ngomlomo asakulaleli ngoba for the past 6-7 years bekuyinkulumo kuyingoma yakhona kodwa into zingenza kahle.
Lokhu kugcizelelwe ngukansila weHarare engowe-MDCT umnumzana Peter Moyo othi isivumelano lesi sitshengisa ukuthi uhulumende okhona ufana xathu lowayekhona.
Lokho yikho sibili okuvele kube kusenzakala iminyaka yonke lisakhumbula even ababekhona kuqala bona bomgabe basayine into eziningi kakhulu okokuthi sesisithi kumbe sokubuya abantu sisayine lokhu lamashayina sisayine lokhu but akula into ebeyihamba nanamhlanje asizwisisi ukuthi kuzahamba yini nge-new dispensation ekhona asikwazi kodwa into esiyaziyo ikuthi kube uvele kusayinwa akuzange kulethe lona
phansi kwesivumelwano se-platinum. Kuzaqala ukwenjiwa leli litshe ngomnyaka ka-2020. Umkhokheli webandla eliphikisayo leZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphendule inkulumo eyakhulunywa ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe obemcala ngokuthi ibandla leZaphu yilo elaligcine izikhali ezabangela ukuba kube lombhuqazwe wegugurawundi. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Umnumzana Dabengwa umkhokheli weZaphu uchasise kabanzi udaba alubotshelwayo ethi inkulumo yowayengumongameli Mugabe ilamalimi ezansi njalo wesaba ukusiwa emthethwandaba ngodaba lwakhe lokubulala abantu mahlayana ngombhuqazwe ababengahlomanga abesifazana labantwana besikolo ababengelani lezombangazwe.
Konke lokho okwenzakalayo lalokhu angibekicala ngakho wonke kwachazwa ekhodi. Ufuna ukwazi iqiniso engadinga kuma-court records uzabona exactly ukuthi izikhali esabekwa icala ngazo zazingaphi ezindaweni zeZaphu. Kwakuzindawo ezintathu, i-Hampton Farm, eTansiwegwelu kuzokuba Ascot Farm ekugwayi ngapha lapho ugwayi aqalisa khona, kuzoba le ndawo ematopo esintabeni laphana. There were those three armed sketches that were being charged with. Ezinye zonke sebenanzelele ukuthi hayi bo abezandla labo ziningi izindawo lapho kwakulama armed sketches khona phansi kwezinkamba lapha ababehleli khona. We were not charged with all those, otherwise asizacharjwa lezi zandla ezazifihlwe phansi kwenkamba zabo ukuthi lazoyithi sahamba sazifaka. So umuntu ofuna ukwazi iqiniso, it is there in the court records and they can learn the truth. Abone ukuthi okuliqiniswa kukhulumayo yikuphi, okungamanga yikuphi. Because all those things were said in the court. Ngake ngiqalise khathesi ukubalisa izinto engazikhuluma e-court. Almost over 30 years ago, anyone who is interested must be able to do that. Ahambe ayokhangela ukuthi ngathini ngalokhu esasikwetheswa. Sakuphendula njani ekhodi? Ikhodi yasikhupha yathi kasilacala.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Samuel Khumalo uthe umgabe usekhulile njalo ukugcona kwakhe uDabengwa yikucatsha ngomunwe bayakwazi abakwenzayo okumele akwenze yikuxolisa nje.
Hayi umgabe phela umeli khumbule umdala onasekhulile akulanto vele angayikhuluma eqondile ecacile. Yena uyakwazi ukuthi yena labo mnankagwa igugu round ngeyabo. Ikubona kathesi lo mnankagwa kuba nzima ukuthi exolise ngendaba yegugu round.
Namhlanje umhlaba lalabo abonelwayo bafuna lolu daba lucandwe kodwa lokho kulokudonselana kanye lokuthi kube lokukhumisana umlotha ababekhokhela ngaleso sikhathi umgabe lomnankagwa bajikelana inyoka ephilayo nanko lomgabe useqala inkokheli zebutho lezipra. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe le Democratic Republic of Congo libhekana lohlupho olumangalisayo. Kulabantu abayizigidi ezine lengxenye 4.5 million ababaleka emakhaya abo ngenxa yodlakela. Kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lantathu 13.1 million abadinga usizo olujiyeneyo. UMark Green, umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezokuthuthukisa amanye amazwe olwe-USAID uthi ilizwe leMelika lithi kumele ilizwe le-DRC lincediswe ngesiphangiphangi. UGreen uthi ilizwe leMelika selafaka imali enengi okumangalisayo yokuthuthukisa ele-DRC kodwa konke lokhu akwenzakali ngenxa yempi yomvukela lohulumende owehluleka ukubusa ngemfanelo. Uthi ukuxokozela lokhu okubangwe ngabantu kwenzakala nxa ilizwe libuswa izigilamkhuba ezingelandaba lempilo yabantu. Uthi lolu luhlupho okumele lulungiswe umhlaba wonke jikelele ngoba abantu ababaleka emzini yabo baphiphela kwamanye amazwe lapho ongela mali lokunye okufunakalayo kokuziphilisa. UGreen uthi kwesinye isikhathi lokhu kwenza ukuthi amazwe lapho okuleziphepheli khona engahlaliseleki kahle kugcine sokuvuka impi yomvukela. Uthi okwenza ukuthi uhlupho lolu e-DRC lube nzima ukulungiswa yikuthi kuleziphathamandla kulelo lizwe ezehluleka ukubusa ngemfanelo. UGreen uthi ilizwe leMelika libona engani udaba lolu lungalungiswa kungenziwa ukhetho olubalulekileyo e-DRC njalo kumele lohulumende abikele abantu ukuthi bayavunyelwa ukukhuluma abakufunayo. Okunye njalo uGreen uthi kumele kuvikelwe izisebenzi zenhlanganiso ezinika uZulu uncedo olushiyeneyo. Ngomnyaka ophelileyo kwabulawa ingcwethi zentuthuko ezimbili zenhlanganiso ye-United Nations. Kwaba njalo lembiko phose efika ikhulu lamajumi ayisithupha 158 iyayiveza ukuthi kwakuzethuselwa izisebenzi zenhlanganiso ezizimele zodwa. Uphinde wacela amazwe wonke ukuthi angenele kuhlupho lolu ukuze uncedwe abantu abahluphekayo.
Ololo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Inzwisa yengoma ye-Royal Destiny isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abalwela amalungelo kaZulu bemukele ngenjabulo isivumelwano esilotshwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esilawula ukuqutshwa kokhetho ese-African Charter on Democracy, Elections and Governance. Wamatitshala atshengisele lamhlanje exwayisa uhulumende ukuthi izikolo zilakho kungavulwa. silugqiba ke lapha uhlelo igama ngo Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.